Lolu hlelo olusungulwe phansi kwesihloko esithi hashtag Mudzidzi Vota, Sifundi Vota, Students Vote lwethulelwe embuthanweni owenzelwe emahofisini we-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe. UNkosazana Sandra Ndlovu, isifundisi ekolejini le-Midland State University eseGweru, uchasisa ngokubafuqe ukuthi basungule lumkhankaso njengabasakhulayo.
Uhlelo lolu luze luphumelele olwe-hashtag student vote. Aba-students ananzelela ukuthi esikhathini esiningi kuningi abakuthiwa phandle, especially endaweni zokuvota, especially endaweni ze-politics. So i-hashtag le ibuye lama-students ngoba ifuna ukukhuthaza ukuthi in each and every institution abantwana kabayenelisi ukuvota. I-student vote ayikhangeleli abantu abakuma-universities kuphela, even abase-high school, ngoba uzananzelela ukuthi omunye umntwana ekwanisa ukufika 18 years le seyi-eligible voter ukuthi vote la ngumuntu eseyisimkhangela ukuthi kusefika ukhetho lokuthi kuvote la eparticipate kuhlelo lokuvota.
Uqhubeke echasisa uMandlovu ngendlela abazali ukuqhuba ngalo lolu hlelo bese emakolijini ehlukeneyo elizweni lonke.
Kuzabe kulomuntu ebe nguchairman kwi-institution nale ozabe ekhangela ukuthi abantu abakhonapho like kunganikwa ama-forms abantu kusifuza abafile ama-forms angithi ukubana beparticipate sibe le data at least ezabe siyayi-catcha ku-system yethu. Sizame kasho ukuthi kuzabe kule committee at least ebi-represent each and every institution ngoba kusoze kwenza ukuthi umuntu ese-UZ ekhangele iZimbabwe yonke ejikelele. But sathi isikolo ngesikolo sibe lo muntu ebekhangele indawo naleyo ukuthi abantu okufuze be-register ukuvota ngobani, abantu okufuze beparticipate ku-hashtag student vote ngabobani.
Ugcine ekhuthaza izifundi ezingakaboni ukuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuthi nxa zifuna ukubona inguquko lentuthuko elizweni kumele zisukume zilethe leyo nguquko ngokwazo.
Umuntu osakhulayo into efuna ukumkhuthaza yona ukuthi ungakhangeli into ezikhona ngaleso sikhathi ngoba yikho kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lapho yekho khona kathesi. Abantu siya qilwa ngento eziningi ukuthi sokusefika ukhetho umuntu sepuya inkomisho yerayisi isefika seyidlala namhlanje kusasa sevuka selambili. But umfundi sithi sifundi vote ubona lamela kusasa lakho libe yilela kusasa elihle, vote ubana uthole umsebenzi, vote ubana lawo esikolo abanawo bakho benelisa ukuhamba esikolo, osisi bakho abagraduate abehlule ukuthola umsebenzi bethole imisebenzi. Ungakhangeleli ukuthi singathi hambe yovota kathesi usufuna ukuthi sikunike imali usufuna ukuthi sikunike isithwala, but khangelela kusasa lakho yilo eliqakathekileyo.
Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi yezinasu uMnumzana Alistair Funye laye ugcizelele ngokukhulunywe nguMandlovu.
Ukulontshwa kwe-student Mdidi Vota ilontshwa i-student council MDC, thina njengezinasu sikubona kokuhle because i-issue of solidarity layo yabe important ezintweni lezi ngoba izinaso ayinyeke yathatha ama-moves ayo yodwa because izinaso it's an umbrella board yama-students e-include ama-students abuya evela ama-different political parties. Kukuhle labo njenge-student council bevela ku-MDC belontsha i-hashtag yabo eyabe imobilize for their own reason for i-campaign yabo ya 2018. So thina njengezinaso sibona kukuhle njalo siyakuwelcoma ngoba sikhangelele futhi ukuthi ama-students e-participate endabeni zama-elections ngoba at the end of the day iy'ndaba zama-election yizo ezitha i-government. I-government yeyo e-create ama-policies. Ama-policies ayiwo azagavena ilizwe and siyabe sikhangelele ukuthi le position yomstudent kuma-policy abe khona ibikhangele.
Uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDCT olwe-Youth Assembly lubika ukuba lusungulela umkhankaso hashtag student vote campaign ngenhloso yokulimukisa abasakhulayo bonke abasemakolejini ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota kanye lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo ngobuningi ukuze balethe inguquko abayifunayo elizweni ngoba engekho ongazabaqhubela isesitsheni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngimuPraxitus Jeremiah.